sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale labaphathintambo elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngcweleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree.
Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Nxa sezingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabuya eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo.
Kulomunye undoda ukuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona.
Ayabazungula abantwana labo babe baningi amantombazana in one room akalelabo.
Oyilunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe othiye ibandla eliphikisayo usesole iziphathamandla zebandla elalithiwa yi-CCC ezigoqela owayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu.
Campaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora. Wakhuluma njalo uChamisa sithi hayi ngamazwi uSengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokuyami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree lapho amasela adla khona ubhedu ngokuntshontsha inkomo lezinye izifuyo ezijiyeneyo. Amasela la abikwa evela kunxa zonke kodwa eleBotswana likhala ngokuthi abeZimbabwe yibo abantshontsha inkomo kulelo lizwe bengena lazo eZimbabwe. Uhulumende wazise izolo ukuthi isivumelwano lesi sihlanganisa amazwe omabili kumizamo yawo yokulwisana lobusela bezifuyo lamanye amacala achiyeneyo. Ukusayinwa kwesivumelwano lesi kuza ngesikhathi amaqula amazwe omabili esenza umhlangano eMaun kweleBotswana okuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezijiyeneyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seJutshume ePlumtree lapho okulodubo olukuntshontshwa kwezifuyo lolu umnumzana Difa waJapi Pango Dube.
Isivumelwano lesi babonkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi benelise ukuthi balwisane lalobo ubukliwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngitsho ngitho kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngitsho lezimoda sezintshontshwa ezinye zisuswa eBotswana ezinye zisilethwa eZimbabwe ezinye zisuswa eZimbabwe zihanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isixi sobusela ukuthi ibusela obwenzakala laphana. Sekudlulele babonkomo ukuthi lesi sivumelane lesifakti ngabe kuthiwa mhlawumbe zavele sayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizweni leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisixabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu labo abahlezi eduze lomngcele. Kodwa ke nxa sesifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa, kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abo nayo ngabantu abavela kachana kule zindawo.
Iwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
okukhulu engakutsho babonkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe nomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingathi njengakathesi ukuthi kulama group amaningi athize afana labo khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo lagisa afana labo naibawasha bomayitengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise bazwisise okwenzakalayo ukwenza ukuthi babe lomcabango ojulileyo kuloko ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo benzakalayo so nxa uhulumende yena engathi yena usenze isivumelano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibona engathi kuzabe kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobo ukuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe nxa sezibungele eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo okuyinto eyayingalunganga ilapho kwavela kwaqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu esithi hayi inkomo lezi vela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela so nxa bengazama ukuthi bakulungise kunkwana ukuthi inkomo nxa zibuye eZimbabwe zingenza njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bebe sibona ukuthi i-communication phakathi kwamapholisi eBotswana namapholisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapholiseni ngoba amapholisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa-ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa-ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa-ke sibona ngathi ababuye uhulumende akathumela abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi kuhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo kodwa-ke engingakutsho babankomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu
lo-ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhango Dube isizalwane sejutshume ePlumtree ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 Kulomunye undoda othiwa nguMike Esikhulumo Mathe okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona. UMathe ubikwa esehlanyukelwe ngabantu bakhe abasola izenzo zakhe besithi kumele abotshwe. Udaba lwakhe luvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa abaswelayo enobuhle Veggie Foundation ngemva kokukhuluma lomunye wamantombazana owabaleka endlini lapho kade begcinwa khona bebaningi bedlengulwa nguMathe. Sikhuluma nje amapholisa akwele South Africa kunye laweZimbabwe avikwa ephakathi kokumdinga ngoba engaziwa ukuthi ungaphi. Sixoxele unkosazana Nobuhle Veggie ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nora ukhanya somudala bese ngiyona ngomaritime committee umprofessor wathi ifomisi yakhe vele somudala ngihamba ngasezigabeni ethekitha abantwana abancane ezigabeni esenza yena umprofessor egcine sele nabantwana laba ebathatha from ezigabeni futhi ebathembisa umsebenzi from emakhaya ebathembisa umsebenzi ngapha eGoli kanti uma befika ngapha eGoli bafikela kwakhe u-one bedroom house. One bedroom house le ku-one bedroom hayi uma befika lapha ayabazungula abantwana laba babe baningi amantombazana in-one room akale lapho and ngoba babejuke labo le bathembisa umsebenzi eqiniseni vele bebafake emsebenzini sebekhuluma nama-Ethiopia lama-Somali abasekhonale uma besebenza khonale i-make sure ukuthi yakhatha ama-tithe nabantwana laba nefamily nokuthi lalapho abasebenza khona baphumi kuma abantwana babe as young as 16-17 and sometimes even 18 ababasebonke emthembisa umsebenzi wamletha ngapha egoli ethe kulo msebenzi umethika la umntwana lo wamangala ethikeyo ana ku-one room eba abaningi noma amantombazana abantwana abancane uthi uma ikhe mayelela phezuwe embhedeni ngoba abasibile okhulileyo uma besisho bathi kumbe ngoka-17 yeminyaka ngoka-1970 bangaphambani uthiwa bethi enibelela embhedeni abe sebiza abantwana labo one by one lo yabe sizelithanda ngelanga lakhona alalaba abantwana bekhona aba abantwana bekhona khonapho ku-one room leyo so iindaba zakhe vele ziningi ezokudlengula khona after umntwana lo esephunyukile wakhuluma konke lokhu akubonayo baningi abavelayo ama-victims wakhe futhi laba abavela ezandleni zakhe and abaningi labo bakhuluma ngento eyi-one so kuningi vele ngaye lo baba and as long as he's still on the run he won't stop ngimbone ngumuntu ongakhiya le mkhuba yakhe
manje bona abantwana bakhe njengoba uke wakhuluma lo munye bathi kabazi lokuthi uhlala ngaphi
bona basinikeza ama-tip of ukuthi zamanye endaweni ezinye zamanye endaweni ezinje ndingamthola athi it in vain because sikamtholi so yena into since abantwana bakhe baphuma bekhuluma ngisho lezihlobo zakhe ukhona omnye umalume wakhe laye bathi sidala bemkhude labo basitho ukuthi ngabe uyabani ngisho lezihlobo zakhe so he's distancing himself from everyone right now kasathembi muntu akusela muntu amtshelayo lapha khona lokuthi uyenzani angaphandle kwalaba loyali kubo abasebenza naye
manje lawo amantombazana kade esendlini yakhe lapho kade ebadlwengulela khona basiwe ngaphi
abanye basesevals I believe two basesevals manje and then kunomunye osuke esamlanda from e-islanda wagibela sambhadalela ngapho e-partation ukumalume wakhe around lakho bana ngike ngiyikambinga then kunomunye laye futhi esaqala ngaye ukumsusa lapho wesaba ngisho lokuvula i-case but besabhizi ngaye ngendaba ze-counselling nani umuntu esazokuya ekhaya but besaba ukuthi simdubeze before kuvulwa i-case before sebashiwo nge-security
Lo ke ngunkosazana Nobuhle Veji umkhokheli wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9 ntambama lango-11 ebusuku siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe ochiye leli bandla usesole iziphathamandla ze-CCC ezigoqela wayengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC esithi wasebenza laye ku-MDC belomuyi umnumzana Lenmo Jongwe lomnumzana Chamisa. Umkombwe uphinde wapha umbono wakhe ngokwenzakala kumabandla aphikisayo kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Bantu yabona yikho bona thina abanye abantu abanjengaba abalembeko abasuke esintwini sethe ngibonile ukuthi opposition ukuzakhayela ukuthi sisuka 99 siloba ku-29 kwaba re-MDC kwaba re-MDCT kwaba re-MDCN kwaba lo PDP kwaba lamabizo and sekulama-photocopy sekulo-CC sekulobani bani same people kodwa ungakhayela kuzanu izanu isiremende izanu PF awusela future ku-opposition.
Wangena nini kubandla le-MDC njalo wawuphethe ziphi izikhundla?
Ngazwena MDC ngo-99 ngibunjwa under ZCQ ngirepresenta i-hotel industry. Ngo-99 ngaba ngu-district coordinator we-Bhinga. 2000 ngaba ngu-organizer wabontanga ku-Martin North. Around 2003 ngangena ku-ZCQ be-Martin North under i-leadership ka-Sengezo Chabangu engu-provincial chair we-Martin North. Silo baba uLenmo Jongwe uChamisa engu-deputy chairman. Silo uLenmo Jongwe wangena uChamisa oba ngu-national chair. I was in that executive. Ngazoba ngu-national treasurer wabontanga ngayiblawayo ngaba ngutrezara singasuka kuprovinsi ngabuya kunational ngazoba ngunational executive member ngingatensi ngiphuma kwe-MPC ngiphume ngoyo-deputy organizing secretary ku-standing committee ngike ngaseva ngaba ngu-district chairman uthiwa ngumeya ngekhiwa webhinga council.
Ukhulume ngomnumzana Sengezo Chabangu. Siyezwa abanye ababekubandla le-MDC abangena ku-CCC besithi abamazi. Ungathini ngalokho?
Hayi, kugwala kwamadoda yazi khosi kuyayangisa ukuthi umuntu onjengoChamisa athi kusengezo kamanzi. Ungabuza uChamisa ukuthi owayengu-campaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora kukhongresi ye-MDC. Ulokhu uzosengezwa wazizi campaigning manager from the Durban region. And njalo usengezwa waba ngu-provincial chairman we-Martin North reporting uChamisa yena engu-national chairman. Wathi ekhuluma njalo uChamisa sithi yena hhayi kamazi usengezwa ngathi hhayi ikuyehlule ngalokhuya. Usengezwa umuntu kamazi le MDC ngayazi. Uyabona ukuthi ninje ngaseyinguzane. Ayingeke ngithi uSengezo ngimazi, ayingeke ngithi uChamisa ngimazi. Those are comrades ngingasebenza nabo ku-politics ngoba baye baza-admire ukuthi umkhombisi ukuzani mana lathi silandele.
Uthe usebenzela abantu bebhinga labeZimbabwe bonke, ungabatshiyela liphi ilizwi abantu bebhinga?
Kolumba mchungu kandekile kuti mwakuye ya mkuni kwa tonga pati chiliwo kiwo nisi ya bantuba kuli mkuni wala dizi kiri kwa opposition bantuba kutinga kwa tonga nzuma nimenda kwa ambito kuti kuli MDC nimenda kwa ambito kufi kwe zano nimenda kwa ambito kuti apike kwe MDC iwe lino kuli mtuli kwenye mko kuli zinda kwenye ambito atu zwana kwa opoza kwe lino atu vereke nisumtu kwa mkuni tonga kuli wa mkubache ambukatulu bacho mutakukonji puti kusandule zindu izimbabwe ambukatulu angite ima namba zimburi ndiswe mbeta kutu kubelu mbuna mburi ndiswe kube development aboba sumamili kuyangu mbita kabile yako isaba lubanda mbukatulu jivida la chita mingi nagaya kazi koro ma secondary ma clinic ma tisa db ichikafu mamuchara mbukatulu so kuti kwe ngakakonde kwe Darumba mochare kabotu mobabu sibubu botu ndiwe mkombu umulondo tumega kuri zabusumpuko.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe oyelilunga lebandla le MDCT osekubandla lezano PF obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga Studio 7 esebhinga. Usithandekile uphinde waxoxa lo mnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela ibandla le CCC ebhinga North edalele parliamente osechiye ibandla leli le CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uDube Munkombwe usethengiwe useyizana sakusimangalisa abaningi esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esesekhansilini esayeza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vele kade singahambi laye okwakuqala nzake mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku-CCC uChabangu kaziwa endelelo liqiniso. Kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapho asuka khona esehlanhlata iganga esechiya lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP eka yabo tendayibithi bafika ngale behlukana wa labo tendayibithi yena wayahamba labo matibenga labo mdala uSiphepha Nkomo. From that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because wayese compromised. So nxa sisithi kasimazi ku-CCC mbona ngani kuya kuliqiniso asomanga. Namhlanga ukulwa asoze sayekela ku-opposition as long as silabo Dube Munkombwe. Okuthi lokho engene phakathina kwezombangazwe ube lokhu ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphili akadudli uyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyi so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa okuthize ngoba sayo sesibabonile ukuthi lwana hayi vele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula so ngenxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinye isikhathi sibathi hayi bakithi ngali ngatshedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hatshi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo nalokho okunye abazamnika khona kodwa thina esilwela amazimbabweni wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba siloku kholwa ukuthi umbuso kazulu wonke jikelele ususeduze
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela iBhinga North edalela eParliamente osechiye ibandla leCCC ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Ukuba manje ke sizwe ke imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 kunjani yamuzi uphuke ngoyakhala ukuthi abantu bamthethisa kufanele phela bamthethise vele noma ezibone ngumtaka nkulunkulu kodwa labantu abathengisa umthwakazi abantu abathathe izanu bayifaka kobulawayo thina singayifuni angazi kumbe nabantwana kumbe nomfazi ayangazi angazi phuke kalabeni baxotsha soba kobulawayo yini osizi bangaba kobulawayo uphasho ngumntana wekhadi park uzalelwe ekhadi park so wena uchucho abantu bakobulawayo okhuluma ngabo utsho bapha bezano yini thina izano asiyifuni kobulawayo asiyifuni izano kobulawayo yena lo utshirwelani umfake ekhadi phakhe ngwakuphi ngwakobulawayo yini
awusalona nisalonani bantu bakastudio 7 bantu basekhaya linjani ukuphila bantu basekhaya endawo yasekhaya ukukhaya ukuthi ukuze ukulunge ukuthi lizisukumele lizimele lizilwele abantu basekhaya beside that lokho ukuthi lizathi lina ekhaya hey kuzolunga hey liyohlala likhala kulabo sengezoshawa wathi kuzulwe ukuthi aliye kubugwala abantu basakalilwe izilwele lilwele inkululeko kulapho kuzolunga besides that ake wafoka lunga ekhaya lapha sokufuna kuliwe strong kuliwe kuzongela amanye amazwe kodwa nje hayi libala uhlala likhala ngayo yonke
Studio 7 linjani ngiyabingelela magumbi manomhlaba bonke abalaleli nabasakazi nikhona so nisisakazela indaba ezinhle kangaka ngizathanda ukuphawula okuncane pha ngokhaliphani phugeni nochabango mina umbuzo wami ngothi kuchabango okay chabango I can see you want to rule the party but why ungafuna ukuba yipresident yaleyo party ofuna ukuyirula why ukhalela umuntu okuthiyeleyo iparty le kade uyifuna wena ufuna ukwenza intando yakho kuleyo party just answer me that uthamisa ubonile ukuthi uwehluleka ukusebenzisana nawe the way owenza ngakhona because uzithi wena uyingxenye yeparty but you don't deserve ukuba ingxenye yeparty because of what you are doing kanti wena njengoba usithi wena ufuna ukuthi kobulawayo kubuse amandebele noma kuphathe amandebele uke wakhulumisana naye uthamisa la uvumelana yini where is the writing lapha enabhalelana khona phansi lehlulana kuphi angithi ukhamuke wena usubhidliza lokho okwenziwe uthamisa okay iba yipresident yaleyo party kakuthiyele yona sibone ukuthi uzayenzani
linjani Studio 7 linjani siyabonga sibili ukuze izindaba zonke kodwa ke kukurawuni lapha abazama esibili ukusihlonipha ukusihlonipha bakhuluma into abayifuna ukuyenza ebantwini abafelwayo labanye abafelwayo lalabo abalinyazwayo ngoba abanye lokhu esiphila lokhu esiphila sibachasisele ukuthi satshaywa so ababachasisele abafelwayo ukuthi kwafelwa so umuntu apho ngokuthi yahamba izinduna zatshaywa yini zalinyalelwa yini nentoni zizakuthini njona nxa ungabhekana nomuntu owalimalayo unyalo lwaqhamuka amadola ahambe uzowuthini nalwana umuntu uzokhulumane induna layo wayengce wachaywa yabona manje into ezinjengalezi ezifuna ukufaka umnankagwa azisebenzi le nxa nankagwa ufuna ukubhadala abantu abalimazweyo abalinyazelamba abahlukunyezwa ikukura woni abatshelwa abantu bayebuthana izinduna zazi ukuthi izinduna zazi ukuthi owalimalayo nangu owamochekelelwayo ngabazali nangu abantu ababo zintandane abanye bafelwa sobabhadala kuphela hhayi lokho utshona kuchasiswa izinto ezingazwakaliyo lezi ngabomnankagwa
injani nastudio seven amahle hhayi bakithi ubaba lo okhulu okhompulenayo ngokuthi kuthiwa mukunjani ye yebo kambungaba muhle ekudalweni kwakho kumbe ekumeni kwakho kodwa imisebenzi yakho nanzelela iwemibi msebenzi mibi imisebenzi yakho mibi siyakhala sithi imisebenzi yakho sikhala ngemisebenzi ungazi ubudalwe kuhle kodwa lapho wasikhulume indalo yakho imisebenzi imisebenzi yakho msebenzi wena baba kuthi khona kwathinithini sikulalele imisebenzi yakho
yeyi ustudio seven linjani likhuluma lo Kelvin isibongwa kosibanda yeyi umoya ngiphuma ngala sekwela seutholothi yeyi bengile sicelo kakhulu like lindlulisela i-audio yami yazi ukuthi nje abantu thina abantu basezimbabwe kulalapha esingananzeleli khona singananzeleli kakhulu kulento eyodwa omele sike siyinanzelele abake bevume ukuba abantu kulungiswe kucelwe kusingene sonke siye kuzaphu bakithi ukuze sikhulule ilizwe leliyana sibancane kodwa ngokukhuluma kodwa ngempono siyabe sikubona bonke bengaphithizela nababandla bonke begcwale belebele abavume izaphu ukuthi kube yikhokhelayo ukuze inqobe izano ngoba izaphu yezokhona ukunqoba izano noma bengathanda befisa lokho bazambuza noma sengifile ngisethuneni noma ngenga kodwa iqiniso lihle elokuthi kabavume izaphu ikleme into zawo zonke wonke amabandleme ukuze izaphu ikwanise ukukleme into zawo zonke kuzano ukuze sikwazi ukuthi sibuthathweni ilizwe leliya njalo izaphu igcile kakhulu emasikweni akwabo ukuze ilizwe leliya likhululeke ngacela Studio 7 mina ngicela lingidlulisele i-audio le ngaphandle kwalokho sohlala sikhala izinyembezi ngoba izaphu yizokwazi ukumisa izanu lapha la mama abandle izadelelidelela izanu lokho siza kuzana
Studio 7 ngiyabingelela ngibonga indaba elisinika zona njalo lokuthala emsebenzini wenu siyabonga kakhulu bafakazi eyi siyabonga shuwa siyabonga ukhaliphani phugeni ngoba laye ngomunye wabalaleli indaba eziphuma ku-Studio 7 indaba eziqoqa ungcono uzizwele ukuthi abantu babuhlungu kangakanani ngaye nosengizo chabango into abayenzileyo abantu babuhlungu kodwa siyabongela ukuthi lawo uyazizwela ukuthi abantu bazibuhlungu kangakanani ngento abayenzileyo bayenza into embi kakhulu ukhaliphanda ukuphukeni nosengizo chabango bayenza into embi and bazoyiregret impilo yabo yonke
lawo-ke bekungamazwi yenu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika umthethwandaba we-Federal Appeals Court owe-Washington DC usulahle isicelo sikalowo owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump sokuba engathoniswa amacala ambalwa aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazi womnumzana Raphael Mthombeni simbuza ukuthi umnumzana Trump ulamathuba na ukunqoba kukhetho oluzayo
Baba Kande ngokubona kwami ukwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi babe yini ukuthi ngitsho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe i-House of Representatives bese besithi bayiphathi behluleke sibili ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lo zaba wakhokhela ukuba yi-House of Representative leader. Khonoko kodwa nje kuhle kutshengize nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyini.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye eselosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Okuyiphathi nje owayengingakwaziyo lokuthi ngingakuchasisa ngikuthini. Soke ke ngaleyo ndlela lokhu Trump elamacala ona lawo wajoyo lokho bekhubeka bemsekela sibili beqinisa amakhanda ngoba bakholwa ukuthi ama elections ka 2020 lana bajontshelwa ama elections lana kuloku iriki ngokwenziwayo kulento kwakukhulunywa nguye uTrump bakholwa sibili bakubamba lokho begijima lakho lalamhlanje. Mina kangikholwa ukuthi ngalokho uyilizwe lonke likhangela indaba le eyama elections njengakhona lokhu abakucabangayo bona.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe esifikisa-ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo-half past seven ntambama.